Siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 12 kuMbimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Inengi liqhubeka lichothoza uMongameli Mgabe ngokwala ukukhuluma lentathelo izindaba kwele South Africa eSoweto kwele South Africa ngeviki edluleyo ngesizathu sokuthi omunye walezi ntathelo izindaba ube ngumlungu.
Wenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi simzwisise njalo kubuya kwakha lo mqondo kade ukhona ebantwini vele ukuthi uPresident Mgabe ungani lenkitha bechabo uthandaba ulabantu bakhe abakhethayo ebese sithi babantu kuzwa abanye so bantu kuzwa kusuka kusidonisela emuva njalo ukuthi siqale ukucabanga ngodaba lwegugulawundi.
Kweziphathelane labatsha sixoxa lokhansila Mlandu Ncube umgcini sihlalo wabatsha kubandla leMDCT kobulawayo ngokuphathelane lokuthola uzivuse eZimbabwe i-independence.
Sovalo abathiya lapho abakusele khona ngokungakhangela bona mhlawumbe ababekufuna abasebekutholile sokumele thina sithathe khonapho abathiye khona siqhubekele phambili sibe nozivuse otho ukuthi isisekelo siyalandelwa abantu abatsha ba-37.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inengi lilokhu liqhubeka ngokuchothoza uMongameli Mgabe ngokwala ukukhuluma lentathelo izindaba kwele South Africa eSoweto ngeviki edluleyo ngesizathu sokuthi omunye walezi ntathelo izindaba ube ngumlungu. Uthe phuma eHector Peterson Memorial khonale kwele South Africa, uMongameli Mgabe intathelo izindaba zambuza ukuthi kuyini akubonileyo kanye lakucabangayo, yena wasesithi ubengeke aphendule ngoba engafuni ukubona umuntu omhlophe. Umlungu lo beyintathelo izindaba yomsakazo we-SABC. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda utshele uNtungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi lokhu kuveza uMongameli Mgabe njengomuntu olenkethabechabi.
Ngibone ngani mina lokhu kuyamangalisa kakhulu nxa sikhangela ukuthi uPresident Mgabe ngumuntu ofanele enze izinto ezihloniphekayo njalo atshengisa ukuthi uyacabanga engakaze akhulume kumbe enze ulutho. Ngibone ngani mina ukuthi akhanye ephumela ngaphandle athena akafuna ukukhuluma lo muntu ngoba ungumuntu omhlophe. Wenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi simzwisise njalo kubuya kwakha lo mqondo kade ukhona ebantwini vele ukuthi uPresident Mgabe ungani lenkitha bechabo uthandaba ulabantu bakhe abakhethayo ebese sithi babantu kuzwa abanye so bantu kuzwa kusuka kusidonisela emuva njalo ukuthi siqale ukucabanga ngodaba lwegugulawundi lezinto ezifana lazene ukuthi ngathi ngelinye ilanga soze simtholeni uPresident Mgabe sithi angifuni umuntu okhulumisa iNdebele lo kumbe angifuni umuntu okhulumisa iNambia lo kaphumayele. Mbonani kuzima kakhulu ukuthi umuntu omkhokheli okhokhela abantu abehlukeneyo atholakale ekhuluma ngendlela efana lale. Ngibona lokhu kwaba lo Adolf Hitler akukho omunye umkhokheli owake wazama ukuthi akhulume ngendlela efana lale kungelampi elizweni.
Kumbe yikuluphala njengokucabangela kwabanye.
Ngibona ngani nxa kuyikuluphala udubo esilalo yikuthi phela umuntu nxa eluphala ufana nomuntu ngani usebanjwe ubuthongo. Lanxa ewumana kawumaneli okusegangeni umuntu wangkhona uyabe ekhuluma eqondisisa imicabango yakhe. Abantu abadala asebekhulile bandu ukuthi bakhulume iqiniso njalo abasitshengisa indlela abazwa ngayo ngaphakathi. Kungabe kuyikhokhonokho kumbe kungabe kuyikuthi uPresident Mgabe usuke wathatheka nje njengoba kwele South Africa bekusenzakala ama-demonstrations kuthiwa isithombe sikaCecil John Rhodes ngasephuma wasecabanga ukuthi njengoba engena eSouth Africa ufike wangena emdenini lapho kuzondwa khona abelungu nje kuphela kungala indaba lokuthi bazondelwane. Kukanti-ke hhayi kutho ukuthi uyabe ubale kubi umumo lo.
UMnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxela ecingweni eseBhilithane. Ibandla le-Renewal Team lithi usekelo lwalo elizweni lulokhu luqhayela kusukela amalunga alo esuka kubandla le-MDCT ngomnyaka odluleyo. Kukanti lingamanyana lele-MDC elikhokhelwa uMnumzana Weshman Ncube njengalokho okukhangelelweyo lithi lizadala umahluko elizweni. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele siphathamandla saleli bandla uMnumzana Gift Mabena wayemela iwange West edalele parliamente.
Ibandla elele sikilo ele renewal osakhona libiza ukuthi phakathi ngesilungu sithi thina courage to be different. Sizama ukudala umehluko kumabandla wonke bese siwabonile ebusi lizwe leZimbabwe. Ngomehluko wakho naye ukuthi sithi thina sizama ukuthi sizisele ngoba ibandla leli ibandla liku-MDC sizama ukuthi silisele indlela ibandla le-MDC ezilisungulwe ngayo le njongo yalo. Okwakhathesi esikwenzayo le bandla lethu ukuthi siyabhotha ezigabeni sibamba sifake ama-structure phansi sitshela abantu ukuthi vele imbangela iyadala ukuthi kwele nto kuthiwa i-renewal le likhuluma ngayo kuyini esakusolayo. Kukhanya abantu bakwamukela kakhulu sithi babona ukuthi yilo ibandla eselingaba khona libe lomehluko libe lobubeki kunamabandla wonke layo sesidlule kiwo akade khona. Ama-structure abantu babuya ngobuningi babo okokuthi ama-structure yinto esesakhuluma ngayo esengikukhangeleleyo ukuthi sengabe izinhlangano emikhulu kuphela kwama-structure lokhu vele abantu babuya ngobuningi. Sizama ukudala umehluko kumabandla wonke esesiwabonile ebusi lizwe leZimbabwe. Kukhanya abantu bakwamukela kakhulu sithi babona ukuthi yilo ibandla eselingaba khona libe lomehluko libe lobubeki kunamabandla wonke layo sesidlule kiwo. Bathakazelela indlela esikhulumisana labo ngayo. Ngasibathile into abayibonayo labo esemgcekeni ukuthi hayi lokhu nalokhu nalokhu labakuzise bakukhole. Lokho into esegcekeni emgceke sile ukuthi abantu bakwamukela nxa saqhuba kunje sili kuhle singaziphambanisi kwele nto ephambanisekayo hhayi libandla lingahamba le khatshana sili. Thina lokhu ukuthi amalunga edala le-parliament aqothiwe akuthi phambanisanga into esiyikhangeleleyo ngoba nxazele ukwazi ukuthi umuntu lawo lokungcele lobudlelwano lalabo abayibabakhuabusayo into ezama ukuthi zikhangele zenzakala yazi ezithi kumele ukuthi kube yinto engenzakala but akuthi i-disturbi lutho ngoba vele abanye bethu sazele sibatshelile ukuthi kungaba lalokho kungenzakala kungakafiki so into ezele imele lanto beyikhangele zingenzakala.
Lathi lizamanyana le bandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube
ungakunanzeleli ibandla kancube vele lilama-structure apheleleyo thina khona sifumba ama-structure kuzenzakala ukuthi ama-structure awethu akancube lawethu khona ezabo nganifo akunje abe ndawonye ngoba kuzabe kuzamele kube le-congress ezayiye zakhetha ubukhokheli obuza kuma komelele ibandla elilodwa kwasela kukhokhelela ibandla lethu ngabo-renewal kwasela kukhokhela bancuzi lokho kudalwa i-congress ezabe liyenziwe futhi ukukhetha lo kukhokheli lobo kodwa wakhathesi amabandla lethu limile sibamba ama-structures ayo azadala ukuthi kube ma-structures ayiyo azakhetha ubukhokheli kusiya ku-congress.
Incintisana lamanye amabandla baningi abezakini bevela kula amabandla
thina okwethu sithandekile sikufa akamgceke ukuthi sithi thina silwisa ibandla lezani sesimele simembusweni ngoba sebehlulele ukusilisa. So amabandla wonke aye-opposition asezimbabwe asisa ukukhokhelela ezanu p f embusweni sikhululekile ukuthi simanyane lawo silwise ukudlangudlango lobukhokheli bezanu pef obukhona lozokukhipha. So sithi thina amabandla wonke sibathela abantu ukuthi thina isifiso sethu ukuthi sifuna amabandla aye-opposition party wonke amanyane alwise isitha lesi indawonye. Abantu bawuthakazela kakhulu lokhu bathi yinto vele ababevele bemelele yaphuza ukuthi yenzakale yikho okwenza ukuthi izanu p f ihlale ikhona embusweni ngoba amabandla avote amavoti awo asabalele kabathile mgqumo munye.
Kodwa siyananzelela ukuthi iningi belisithi usekelo oluningi lukumnumzana Tsvangirai nxa lingabambananga le-MDCT libona ingani lizaba baningi kakhulu yini?
Abantu bayakhonjisa uTsvangirai uzathi ngabantu elikhuluma ngakwe labo bakhonjiswa batshela ukuthi uTsvangirai yikhandidati engcono yakhe bomgadi. Nxa sesithengisa ikhandidati sesiyithengisa futhi sayithengisa ngendlela efana nayo ikhombisa abantu sibathengisa into eyiyo ethemqoka ukuthi okwethula uTsvangirai uzakhiwa umgabe for the past 15 years thina umgabe singamkhipha ngayiphi indlela. Abantu bayazwisisa ngoba sebehlupheke kakhulu sebedinga nje indlela lo muntu owabakhiphela izanu p f. So abantu bayatshelwa bakhonjiswe sibone i-3 years lekhona eseleyo ngiphipha nga esihle esikhulu ukuthi siyasinika ithuba ukuthi sitshela abantu bazwazisise into esikhuluma ngayo bakubone sii ngoba khona okuthi sina abantu abambane kulikhadi elikhulu kakhulu ebantwini wonke ezimbabwe abakuzwisisa into njengento eqakathekile yokuthi yenzakale. So sithemba ukuthi kuzaba lokubele ukuthi ku-2018 lapha phambili.
Lo umnumzana Gift Mabena owayemela iwange West edalele ephalamende njalo eziphathamandla sebandla le-renewal team obekhuluma ecingweni le-studio 7 ese-Victoria Falls. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo iStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo councilor ka ward 1 kwaBulawayo umnumzana Mlandu Ncube ngosuku lwe independence. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga, ngiyamukela ilizwe lezindaba.
Selisondele ikhefu likazibuse ele independence, ungathi luchoni kuwe lolu suku njengosakhulayo?
Okokuqala, lolu suku liyazikhumbuza nje ukubana kube kwaba lo mbuso kaSmith, kodwa kathesi akula esingakubamba, sithi ukuthi lokhu sakuthola ngokwethu okusenza sithi sikhululekile.
Kungani usitsho njalo Ncube?
Ungakhangela kathesi intsha yonke ihlezi ezindlini kayisebenzi, abalazo imali zokuya esikolweni. Sithe sithatha ilizwe ngo-1980 sathi i-education, imfundo izaba ngiyamahhala, especially le ezinga eliphansi e-primary, kodwa kathesi sizwa kuthiwa sekumele sibhadale imali zemihloliso ka-grade 7. Okutshengisa ukubana from ebunzimeni to ebunzimeni abatsha kabatholanga lutho kule nkulule, lokhe besebugqilini. Ngingazi mhlawumbe ababancinyani ngaleso sikhathi ngo-1980 balaba kuzizayo, thina cha akula ngisho.
Kuyini elikukhangeleleyo njengabatsha likhona ukuthakazelela ilanga likazibuse nxa lithela kuthola?
Thina besikhangelele ukubana ilizwe leZimbabwe umuntu omutsha elemisebenzi eselelisa ukugcina imuli yakhe, ungakhayela obabethu besakhula babethi bengasebenza esegcina abazali babo, kathesi angeke uzigcine wona. And okwesibili, kakube khona imfundo eneliswa ngulo nalo wonke umuntu eZimbabwe, kumbe ulemali kumbe kanamali, kunokuthi imfundo ibe ngeyabalemali.
Njengabatsha mlandu bani elilawo ndima bani elingayidlala ukubona ukubana into ziyalungisiswa?
Esingakwenza ukuthi ungakhangela bona kathesi abalwela impi, abalwa impi, bakubona kufanele ukubana bayekulwa befike kwelinye. So balwa abathiya lapho abakusele khona, ngoba ungakhangela bona mhlawumbe ababekufuna abasebekutholile. So kumele thina sithathe khonapho abathiye khona, siqhubekele phambili, sibe noZibuse otsho ukuthi isisekelo siyalandelwa. Abantu abatsha batholisa imisebenzi, batholisa amandla kwezomnotho, batholisa ezemfundo, konke nje sigombolozela ukubana nathi ithi abatsha balamhlanje sasizikhululeni from lapho esikhona, njengoba labo bazikhuluma from lapho ababekhona.
Ungathi kulokubambana yini phakathi kwabasakhulayo Ncube, liyibona ngalihlo linye na?
Uhlupho ukubambana kukhona kodwa kungako, kungenxa yokubana bonabo izikhwaba ezilutshwane ezisemandleni okuzimana zinike nethi sibone zinika abafana elinye iqula amanzi zokuzi-empower through government programs, abanye sebethiwa phansi. Sekukhriyeytha ukuzondana nokungathembani phakathi kwalaba ababili.
Abakhethwayo laba ngabanjani?
Kuleli lizwe lakithi eZimbabwe nxa ungasiyo webandla leZANU-PF bathiyena kawusosizana neseZimbabwe ngokufanayo, awuso umuntu omutsha wakuleli lizwe. So yindlela abaphatha ngayo abantu, so yikwesi kuthiwa ukubana bapha bona abeZANU-PF and laba imali zankhona abazithiwa ukuthi bezincedi asoze ukuthi umuntu ezincedise impilo yakhe, and kuphonga ukuba kuyimadlala kokuyadakwa alale ntambama edivezile ngoba uyabe senzi lo msebenzi lo umuntu umphathi ntambo kahulumende afuna ukuba nawenze. Ukuyatshaya abantu, ukuyadisturba, ukumbe ukuyahlabela lapho umuntu e-address. So yindlela yakhona nje esingathi yenzakalayo.
Wena njengokhansila njalo ungosakhulayo nxa usuka ekuseni usiya emsebenzini, yiziphi inhlelo, yiziphi izifiso zabatsha ongathi uyaziqakathekisa ukuba nazigcwaliseke?
Okokuqala, umasipala wakoBulawayo wayele ongama-art and craft, indawo zokufundisa imisebenzi yezandla. Siyazama ukuthi sikuvuselele ubana siyefundisa khona abantu bakoBulawayo abatsha. Ungakhayela uBulawayo kuthiwa amalokitha amadala, sasiloko kuthiwa i-building briquet, lapho abantu ababe siyafundela khona ukwakha bese besiyakwakha amalokitha bezikhangelelwa yi-council. And okunye okubulele umhlaba ukubana uze umuntu edinga umuntu womsebenzi ezokuthiwa experience required. Umuntu uphuma esikoleni ephuma esikoleni uyabe sekuthedena ukuqeqesha. So kakube ukuthi umuntu oyelelisa umsebenzi athole umsebenzi.
Ungaphosela ukugcina Ncube.
Elokugcina elokuthi abantu beZimbabwe asiphatheke ngendlela ephakemeyo kwezombusazwe njengolutsha, ngoba ilizwe leli ngelethu and impilo yethu ikusasa ngeyethu ayisiyalaba asebetholeleli lakho abadala. So kasibeni namandla wokuthi siziphathe, especially you can only be empowered if ukhona kwezombusazwe. So ngikhuthaza ulutsha ubana lungene liphatheke endabeni zombusazwe lezi ukuze nazo zibengene kumaphalamenti, kuma-council langasilanga.
Hayi, siyabonga Ncube, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Nami ngiyabonga.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lo councilor ka ward 1 kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Lilalo.
Lo galaf mama Jaivana isithi ngivulele ngilethemba liukholisile uphuma ngapha emsakazweni we studio 7 ukuzigqiba izalamhlanje ke sikhangele ebesilazo inengilokhu lichothoza umongameli Mgabe ngokwala ukukhuluma lentathelo izindaba kwele South Africa esowethe ngoyifike edluleyo ngesizathu sokuthi omunye walezintathelo izindaba ube ngumlungu. Ibandla le-renewal team lithi usekelo lwalo elizweni lolokhu luqhela kusukela amalunga alo esuka kubandla le-MDCT. Hayi ke siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.